Ndisi ndini Tanono Kawande.
So kuhisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 6 Mfufu 2022 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulokuqokozela kubandla lezaphu abanye abalandeli bebandla besithi umkhokheli wabo umnumzana Sibangilizwe Nkomo kumele axotshwe.
Into futhi esuke imangalise kwaSibangilizwe seyi-opposition president wezaphu. Kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe ngupresident welizwe. Wayengupresident welizwe nguyise.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South, abantwana besikolo beqaleka ngendlala.
Ayindlala emakhaya sikhulumi, sike saba nama-report abantwana abahamba esikolo bengadlanga, abanye begcine befeyinta, abanye begcine bephiwa okunye okungamelanga bakudle. So ayisimo sibi sibi.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights kule viki iphathekile ngohlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo.
Baphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubhajethi yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulokuqokozela kubandla lezaphu abalandeli beleli bandla besithi umkhokheli wabo umnumzana Sibangilizwe Nkomo umntakamuyi uJoshua Mqhabuko Nkomo kasuke esihlalweni ngoba wangena esikhundleni Ngudlu njalo wasebenzisa igama likayise ukungena kuleso sikhundla. Ngempela sonto amalunga aleli bandla azama ukudiliza umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwa ehofisini yezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxazulula ukudlephana kwabo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso le, kodwa wadlaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise omunye uJoshua Mqhabuko Nkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bhubesi, yena ekuzaphu National Executive Committee.
Into futhi esuke imangalise kwaSibangilizwe seyi-opposition president wezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe ngupresident welizwe. Wayengupresident welizwe nguyise, so kathesi yena bamlindelene njini yakhe lindwa ngamapolice estate yene opposition okuthi opposition kohulumende. So mina ngale indlela kuyangidoubtisa ukuthi uSibangilizwe kuthiwe opposition lead. Ngezinye indlela abantu kabavula amehlo babone bananzelela ukuthi lapha sidlalwa idog style esegcekeni.
Unkosikazi Rita Malanga inkokheli kwabesifazana bebandla lezaphu uthi ngeke bekele izaphu isifa.
President kangiyifunile lo SG wakhe kabahambi ngoba abazanga ukukhiphat bazodiliza. Thina sihle ngometi izaphu kwayiso zibulawe ngoba sikhona. Sikhona ukuthi ayiso zifika kuphume bona. Kunganana. Ufunza uSibangilizwe into engekho. uSibangilizwe kazi lithi umntakamlimo. Kazi lutho wehluleka lokukhuluma. Ubona zamkhulumele ekufeni umbayi wefile. Athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukukhulumuza libingelele emangcwabeni. Asukuma khulume kodwa kasengu vice president ekhona. Manje kasengumsebenzi wakhe ngwani.
Omunye obebhikitsha ukuthi uNkomo akhitshwe ngunkosazana Gertrude Ncube odabuka esiqintini selupane.
Sathi sifike eKhethweni sathola ukuthi kulabantu ababe basiwe ababe buyile. Ngabuza mina ukuthi kanti abantu laba bavela ngapi, ngoba elupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isiShona. Abantu abana bagcina sebedemand izinkwa ukuthi dawane njara tavira kare takagara panapa ilivela ngapi, bathi tatorwa kuBlue Lagoon. Thina vela simfuni, mina njengama ngifuna ukukhuluma amanga mina izaphu irevive yimi ibe ngingomunye wabantu abarevive izaphu, angimfuni.
Amalunga amaningi emandla lezaphu axotshwa, amanye akhitshwa ezikhundleni ngumongameli wezaphu omutsha owinde kataza ezinye inkokheli zaleli bandla. Unkosazana Livne Thuma inkokheli kuleli bandla ngobulawayo.
Phela indaba mpophoma district secretary. Mina into engani ayimpathi kakhulu kuzaphu kwakhathesa. Kudala kuzaphu ensukwini ezidluleyo izaphu kade imnandi sikholisa kodwa kathesa kuzaphu akusela kuphumula ngoba sonke isikhathi sabe sikhala ngabantu abaqotshiwe. Cela kungabi lokuxotshana kuzaphu.
Esabelani samathweleni south bakhona laba bathi umongameli wezaphu abamfuni ngoba udabula izaphu phakathi. Unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu.
Vele ma divided sizasebenza njani? Ma vele singazange sabambana vele akula lapho esizayo khona. Waye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe. Inkokheli lakho mayisehluleka uyayekela ma ukwehlula chiya. Ngoba ngathi sithini izaphu iphathi esiyithembileyo yebe siyifuna ukuthi sifele kiyo labantwana bethu sibathiye bekiyo. Kodwa manje mayisisenze nje so akukhanyi future ukuthi yangaphi. So mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hayi izehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa. Ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona ukungcono ukuxotha umuntu futhi vele kala plan.
Ngempela viki amalunga ebandlaleli angena ngenkani emafisini ezaphu. Ngesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni. Unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo waze wangenela amapholisa. Umongameli waleli bandla uMnumzana Sibangaliso Nkomo uchaza ngodlame olwaba khona.
Impela viki le ephelileyo bese le mihlangano yalelelo ilokhuzeni ukuthi iNational Executive Council le National People's Council zilandelana amalanga. Ngelanga lokuqala ke sabona ke sele abantu abazobhikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usekretary general lo president kumele baphume enhlanganisweni. Hayi kwabanike nomsindo kwampana emahofisini ethu kwaze wabuya abomthetho. Izapho ayisoze imiswe ngomsindo omuntu oyedwa.
Unkomo uthi izinto zakhe ezidala udlephana kuleli bandla zisithi kala sikhathi eside kuzaphu ngakho kamelanga aphathe.
Ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezaphu ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho ebengihamba khona ezigabeni ukuthi izaphu ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngibisele ebantwini kubanikazi. Yikho libone mhla wekhongolo siyakhetha kubukhokheli bezaphu kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa e-Congress. Izaphu yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezaphu.
Amanye amalunga alihlanganiso aphanyeke udaba lo lemthethondaba ecela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezaphu. Udaba lokhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo igama lamuneza Jesus Banda.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathepeleland South abantwana besikolo beqaleka ngendlala. Lesi sigaba yiso esilendlala elizweni lonke jikelele ngoba sihlala sithola izulu elilutshwana kakhulu. Sixoxe lomela lesi sigaba idalela eParliamente uNkosazana Lindiwe Maphosa ukuze sizwe umumo walesi sigaba.
Umumo wemaphandleni welezansi leMandebele nawumanga kuhle sibili. Hayi indlala sezithathele emakhaya lapha even izifuyo hayi sokunzima sibili abalimi sebephila ngokufida izifuyo labayo lokuzama ukuthi khona bedule idinga ezinye indlela zokuthi izifuyo zabo zinathe amanzi ngoba hayi sokuthisa emadlelo sethile into ezinjengazo nezo. Hayi indlala emakhaya sikhulumi sike saba lama report abantwana abahamba esikolweni bengadlanga abanye begcine befe inta abanye begcine bephiwa okunyongamelanga bakudle. So hayi isimo sibi sibi
manje njengoba izakhamizi zingatholanga ukudla okweneleyo ngenxa yezulu elingananga ziphila njani zona izakhamizi?
Ukuphila sibili ngesikhathi lesikunzima ukuthi ngikuchasise kahle kahle ukuthi abantu baphila njani angeke ngikhona ukulonda kodwa ke labo abalezihlobo ezisemadolobheni lalaba abalabantwana abanye abasebenze bakhipha abantwana ezikolo ngilemizi phose emithathu emine sejube kusiya kubonswazi ekulabantwana engibaziyo asebekhitshwe ezikolo sebehanjiswe egangeni ukuthi bayetshekitsha ngoba umumo wangikhaya uyabungasavumi. So hayi kulobunzima sibili even nomama bona ngokwabo sebehamba ukuthi khona bayekuta bebezama ukuthi khona bephilise izimuli ukuthengisa la uyabona ukuthi umuntu wonke esethengisa abantu bengaze bezama ukuthi othini sithengise lathi sithi babona olelwa amakhabishi ne into ababezithengisa so haya uma ngakuhle ngempela but esikwazi ukuthi ukuthutha la ngabaphiliswa ngumlimo ngoba ukuthi baphila njani lami nginje ngidinga ngiswele
umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi inhlanyelo lemvundiso iyatholakala lula yini ezitolo njalo laleyi ephiwa abantu kungelambadalo iyatholakala na
okwathi esikhristi akula inhlanyelo esithe yaphiwa abantu abantu bahlala bekhala ukuthi inhlanyelo leyo unikwe kahulumende ivame ukubuya late kumbe ngathi isikhathi sokulima sona ngkwaso sesidlulile so isikhathi esiningi inhlanyelo leyo kayibancedi kangako abalimi especially labo ababevele bengelezi indlela ezokuthi bethenge inhlanyelo ezitolo inhlanyelo ikhona but bese nitholile sibili izikhalazo eziningi ezikukhangelane lentengo yenhlanyelo intengo yangkhona abaningi bathi bona kabayenelisi ngoba bengaze bezama even abalimi abakhulu ukuthi bathathe kuleyo imali abayithengisa ngomnyaka ophelileyo ayeneli ukuthi khona ithenge inhlanyelo ilime lapho indawo elingana lalapho abalimi ekhona even indawo ama fertilizer asetshenziswa ngabalimi hayi atholakala edura ngendlela emangalisayo so abalimi abaningi bakhala ngentengo ukuthi bazayihlule ukulima ngenxa yentengo njalo leyi eyokuniwa bahlala bekhala ngokuphuza kwayo so ukukhanya kuzaba nzima sibile ebantwini abaningi lakubalimi abakhulu ukuthi balime bathole bebe lokuthola okukhulu njengalokho abanye abajayele ukwenza nyabo
hayi lathi siyabonga loke ngonkosazana Lindiwe Maphosa omela isigaba seMatepeleland South edalele eParliamente. Inhlanganiso yeMatepeleland Institute for Human Rights kuliviki iphatheke kuhlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo abazimelayo ezigoqela izakhamizi zemangweni welubimbi esiqintini seBhinga ezadudulwayo ngesikhathi kusakhiwa idamu leGwayishangani ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ukulondolozwa komkhathi abaqoqi bemfucuza iWest Collection ngesilungu ilungelo loluntu kanye lendawo zemidlalo yabatsha emaphandleni eziqintini ezivakatshelwayo zigoqela inkayi maphisa bulawayo Filabusi becina ngegwanda ngolwesihlanu uGaynor Gumede weStudio 7 uxoxe lomkhokheli walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa
abaphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubhajethi yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Ungasikhumbuza njalo Maphosa ukuthi inhlanganiso yenu isebenza msebenzi bani njalo lokuthi belihamba emhlanganweni lo lihloseni.
Njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights inhlanganiso emela njalo futhi ikhulumela amalungelo kaZulu sihambile ke kuleyo mhlangano ebikhona kobulawayo lapho lathe sifike saphosa elethu ilizwi safaka isubmission paper ngezinto esibona ingane zimqoka okumele zibe khona kubhajethi ka-2023 eyelizwe lonke siphinde njalo sayenelisa ukuncedisa ama-waste pickers akobulawayo ukuthi lawa hambe njalo ayefaka labelali paper elikhankasela ukuthi ama-waste speakers lawo kawananzelelwe njalo futhi kuliwe nenhlelo ezibathuthukisayo njengabantu sincedise njalo labantu abatsha ukuthi kabahambe nabo beyikhuluma bekhulumela izimfuno zabantu abantu
ungasitshela ngezicelo zenu elizibhalileyo ephepheni lenu njengenhlanganiso
thina ke njengenhlanganiso elethu iphepha libeke izinto eziyisikhombisa esizibona ingane zimqoka ekuthini zikhangelwe ibhajethi yomnyaka phezu kwakho konke lokho kumqoka sithe thina kakube khona imali ezabekwa ifakelwe
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso yeMatepeleland Institute for Human Rights ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo MC Okwa manje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga ebandla lakhe ukuthi angasebenzisi udlakela, ukuthukana lokungalandeli imithetho yebandla ngempela sonto lapho okuza kuba kukhethwa amalunga edalele Central Committee. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inyamazana zendle ezibalisa indlovu lenyathi sezigcwele edolobheni leVictoria Falls zifaka impilo yezakhamizi lezethekeleli engozini. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli bestudio 7 okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilapha eGoli bakwethu. Engakho ke lapha kubulodaba oluzwakeleyo olokuthi ama special permit la akade kuthiwa azophela ngoDisemba asengezelelwe ngezinyanga ezimsikisi. Hayi ke sikuzwile sonke, kodwa inkinga ekhona ngiyokuthi abantu abasimele abathi basimele kuthi kudiaspora ngabantu bakithi yibo abanamandla ekukhulumisaneni into zama permit, yibo abaphethe yonke le into yama permit. Kodwa abantu bemathebele kuyona lawo into yama-permit leyo ba less than 10%. Kodwa abantu abaphethe wonke lowo msebenzi ngabantu bakithi. Kanti kungenani ukuthi bahle bethi bona bamele amashona, ngoba abantu esindebeleni abemathebhelendi bancane kakhulu inamba yabo elama-permit lawo, bancane kakhulu, less than 10%. Kungabalwa ngoba abantu bakhona kungabalwa kubone iqiniso ukuthi liqiniso yini. Abantu bangapha emhlubuleni mathebheleni baziphilela nje ngonkulunkulu la eSouth Africa. Abanye sebezibazama lokuthatha ama-idea la eSouth Africa. Baphila ngokuhamba becatsha. Kodwa laba abantu okumele ngabe bayabamela, bona bamela amashona. Angazi ukuthi basakazi bethu lapho lingasiza kanjani ukuthi indaba le ibhekwe kahle. Ngoba abantu bemathebheleni lokho ekwaqalayo, akula muntu obamelayo kule ndawo le. Akula muntu obamelayo. La ngesikhathi kuthatha ama-permit lawo, izithupha abantu bangapha emathebheleni babe ngalazi izithupha emangalo base certificate amashona iyayela konke ama passport yonke into benakho. So kungathiwa basimela abathi bamela amashona. Ngiyabonga.
Kanjani livuka njani ku studio 7 okhulumiswayo nguMoses Mdimba lapha. Izano singaze sithini sithini bafowethu, singathi asambe siyevota, singaya vota mphe, singaya khona ukuya vota, kodwa izano angeke yaphuma lapha ngoba izano khangela nini ukuthi katheso kwamanje izano yesiphetheyo kuzek izek eZimbabwe iyo problem izek uchigumba lwana ukuthiwa nguchigumba uchairman wezek lwana ngowezano. So singaze siye vota laphana, bonke abantu labana abafakiweyo izana, akula nto ezatshintsha laphana. Ngabe kuyakhulunyisanwa kube labanye abantu abazabuya eZimbabwe bezokhangela lokubala ama-election babe yibo aba-announce ama-elections eZimbabwe. Sithwele nzima bafowethu, sithwele nzima, lingasibonisi nje, sithwele nzima kabi. Siloku kukala inyembezi ukuthi lizwe lakithi linje limatasatasa kanjani bafowethu. Sho singatheni kanti izana yisithwa senzima kanje, ngubani ozosilamule engozini lethi esibhekane nayo? Kunzima bafowethu, ngiyacela ayibalweke la yami li audio bafowethu, ngiyakhulumisa njalo. Yes,
studio 7 linjani lonke siwuzama? Siyaphila. Hayi, mina ke nginamakhala, igama lami ngiseJohana. Abanye bambiza bethi Mundulu. So ngifuna ukuphendula lo muntu okhuluma manje ukuthi kona iStudio 7 ikhetha umhlabuthi. Amuzwa ke ubaba ukuthi ukhuluma ukuthini kumbuzamani yena kuyiphi party enalotho njalo. ngoba la omunye lomunye ukhuluma into ayithandayo. So abezani uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabadinga, abama RP lawo uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabaqoqodela ezindlini zabo, amuzwe ukuthi uzama ukuthinta ba kadene kuyiphi party yena wakhe inkomfu kwakhe kuyiphi party ngoba amuzwe ukuthi uqondene. Kazwakali kahle kakhulumani umuntu omdala ukhulumani ukuthiwa umntwana walangqondo ngoba kuzwakali lapho omunye lomunye ukhuluma kuStudio 7 support party. Abezana uma ufuna ukusupport ipha bayakhuluma ukuthi ubaza bakhuluma. Maba bengakhulumi iStudio 7 yezeni hamba ibadinga ezindlini. Ngiyabonga.
Linjani linjani emsakazweni ka Studio 7 abasakazi bonke abacolekileyo kunye nabalaleli bankulumagumbani umana omhlaba. Okokuqala ngizothanda ukuthi ngiphawule ngezwe leZimbabwe lokhu ngoba ngingasuke ohlangothini leZimbabwe ngalo ukuthi uyabona eZimbabwe mahlakwezulu ngale vele kunzima ukuthi ilizwe lelana lilonge ilizwe leZimbabwe lelana ngoba abantu bangikhona abaZimbabwe labana i-politics zabo yizo eziligongoda kakhulu. Okwenza ngitho njalo ukuthi labana abantu ngabantu bamajoyi bonke. Umnankagwa lawechamisa ngabantu bamajoyi bonke labana. Sokuze kune 20 years bengabantu abalwisanayo nombono oshiyeneyo nezombusazwe kodwa uzoficana ukuthi kakule ngitho nokoda abakuvumelanayo. I-CC yakwasibuya lo mbono omuhle ephalamende lapha longayenza ukuthi lize livuke ilizwe leZimbabwe kodwa uzaficana ukuthi abeZimbabwe imbono lana bayigcakela phansi abafuna ukuyamukela. Izame la iyakwanisa ukubuya le mbono emihle ngathi lizwe kodwa uzoficana ukuthi abantu be-CC bayigcakela phansi imbono lana kuzima ukuthi beyamukele. Uficane sebetshaya itoyi bengaphandle kwelokhu zena kwephalamende kodwa edi the end kufika ama-election sebekhala ngama-reforms kanti ilithuba lokuthi lelana belungise iindaba zama-reforms abo wenzela ukuthi kungabi khona ukuphikisana endabeni zokhetho. Kanti bona bengabantu banye bengamatshona ijuya abalifungayo ukwenza ukuthi bengafuni ukukhulumisana ukuhlala phansi kuyini beze bendlela osakirayo lo mgaba abathi bebona ilizwe lidubeka bakwanisa ukuthi behlale phansi abantu baphile impilo ebusisekile impilo enhle amatshwane yazi ukuthi ngabanye abantu labana. Mina ngokamthwakazi thina singabakamthwakazi njalo laba abagxekela umthwakazi phansi umthwakazi uright ezikhangelela ukuthi ilizwe lakhe libuye into esiyikhangelelayo njalo lingabi khangele ukuthi lithi kwakhona kupresident sivotele ubani umnankagwa kumbe sivotele uchamisa thina njengompresident asivotele umuntu siyakunjalo sonke abakamthwakazi ngoba upresident ngoba eZimbabwe thina abakamthwakazi sikhangelela ukuthi sithume umakhansini lama-MPs esizabavotela ukuthi betshela umhlaba ephalamende eZimbabwe ngalo ukuthi thina njengomthwakazi sifuna ilizwe lethu. So ke ngithi ngiphendule laba abantu abathi kwakhona umthwakazi kupresident uzavotela ubani. Sonke abantu bakamthwakazi akula muntu osengivotela kupresident. Upresident wethu ngumqondisi akangeni ukukhontesta ngalo eZimbabwe. Pho ngiyabonga okhuluma yimumpho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiphinde njalo ngixolise balaleli ukuthi kwesinye isikhathi imilayezo iyaphindeka, ayisiko ukuthi siyaba sikwenza ngabomu, kuyaba kwenzeke ngemitshina nje ngoba nxa uyikhangele nje ama-audio esebuthelelwe ayahambelana ayafanana. Siyaxolisa kodwa sizazama ngawo wonke amandla ethu ukuthi siqhubekeke sidlala yonke imilayezo elisithumela yona. Lanxa iminingi kanganani sizazama ngamandla ethu. Siyabonga, lingadinwa lakusasa. Kwezemelika, elemelika lithi kumele ele North Korea litshengiselwe ukuthi lingaqhubeka livivinya izikhali zalo zenuclear lizajeziswa. Ilizwe leli ele North Korea ngomvulo liqhuphule ibhomba lohlobo lwemissile livivinya ukuthi lingahamba umango onganani. Lokhu kucunule iziphathamandla zemelika eziphange zabuthelela amabutho alo lele South Korea emngceleni walelo lizwe lele North Korea njengendlela yokutshengisela amandla amazwe omabili la. Kusenjalo, ekuqhubekeni kwempi yakwele Ukraine, kubikwa amasocha akwele Russia esebuthana njalo phandle kwesigaba seDonbas, lapho asuke ebaleka khona exotshaniswa ngamasocha akwele Ukraine. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngokubona kwami mbona ngathi wethu se ngoba nxa kuyikuthi ikusebenzisa lezi zikhali ezinkulu ezempubhiso lezi i-nuclear, akufanele ukuthi ame acabange ukuthi yena uzazivikela njani, ngoba ayithi angaqalisa yena kule kungaba khona ukuthi laba ke ama western countries abese sithi hayi khathesi usweqile umzila bese bephindisela ke labo khona ngale, ngoba khathesi bayasekela iUkraine bayisekela beyibhebhisitha njengomntwana ukuthi hayi chaya mfana kodwa nxa ubhuti wakhona esechaya ngenduku hayi langapho ubhuti sokumele ukuthi aphathe induku achaye futhi ngale. So ke ngibona ngathi okwakhathesi uyethusela uwethusela wakhona okunye kungathi kuyikho khonokhu ebenge ngakutsho ngaphambili ukuthi kukhanya ngathi amasosha akhe kasalwe, ngoba nxa esilwa angeke edlulwe ngamasosha e-Ukraine ukuthi kuze kuthiwe khona jikijela isikhali esikhulu esenuclear. So nxa esejikijela isikhali esikhulu senuclear kwaye kutshengisa ukuthi usehlulekile ukuthi enze lokhu abe kucabanga ukuthi uzakwenza e-Ukraine, ngoba kathesi wayevela ngathi umuntu ozahamba ethatha isigodlo se-Ukraine aqume suka e-East ayefike e-West ayesouth ayefika ngale, kodwa akakwenzakalanga konke khona lokho. So ke mbona ngathi usephuzile ukuthi akwenze khonokho. Sizakhangela sibone ngokunye engumeleleyo ukuthi ngubone khonokho ukuthi uPutin uzajijela sibili isikhali se-nuclear khona phana e-Ukraine.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. You
be nowhere for us to go, and we'll run.
There's fire on the mountain, ingoma ka Asa, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ntambama ngo 7:30. Abangazindaleli, abangezwanga ke indaba zethu abafuna ukuzilalela, lingazilalela ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.